Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani umthakazi omuhle olamukela emthakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Lwezi 2019 Chris Gandhi endabeni zethu lamhlanje. Ukunqotshwa ngamavoti amaningi okwenziwe amabandla aphikisayo ngelezanu PF ukhetho lwempelaviki sokuthiya abanye bezibuza ukuthi kanti vele kungakuhambe njani.
Amaqembu afikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edorobheni.
Kungaba kuhambe njani esigodlweni se-MDC ngempelasonto okuthiye abanye abasakhulayo belimele?
Upresident Chamisa akalwisananga labantu akamondzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe umondzora ekuthini mhlawumbe ungaba nokuxabana phakathi kwakhe nezinye ingatsha zebandla le-MDC.
Abajabuka eZimbabwe abahlala eSouth Africa betheswa icala lokungagezi, abanye sokuthiwa balephunga elibi kakhulu.
Noma omunye umuntu sika nje elephunga lomzimba wakhe nje natural, omunye umuntu umzimba wakhe nje lephunga elingajabulisiyo. So kodwa kufika ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lokuvala izicence olwama-by-elections olokudinga amakhansila amathathu echolocho kumawadi amabili liyodwa eWetsa. EWetsa ibandla lezanu PF lithanyele ngamavoti angamakhulu ayisitshiya ngalombili 875, kwathi MDC lathola amavoti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 65 kuphela. Echolocho kuward 20 obemele ibandla lezanu PF uthole amavoti angamakhulu amane 414, kuthi oMDC wathola amavoti angamachumi amabili lanye 21 kuphela. Kuward 16 echolocho ibandla lezanu PF livotelwe ngabantu abangamakhulu ayisithupha 623, kuthi eleMDC lavotelwa ngabantu abalikhulu lamachumi amane 147. Kambe kungakumangelwa yini ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke linqoba kangaka ngesikhathi uZulu ephakathi kobunzima obubangelwa ikuma manzonzo komnotho welizwe wona ophethwe libandla lezanu PF? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube lumbuzo.
Kubonisa into ezintathu ezidingakalayo. Kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo, kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edorobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, aya nje sekusekugcineni kuyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi, kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli. Thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho lwalo uhambe kahle kwenziwa lokho kuthiwa yikuriga, kodwa vele sesakufunda ngabantu beZimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswele amanzi, baswele ugetsi, kudulisi kokudulisukela kudule yonke into. nga sibe siya vota ngosuku be siya vota ba chia insizi zabo ngekaya kwae vota njenga bata ba sheziga iyo into elusupo kakuli yona leo ungabalinji ukuthi kulesolo ukuthi ungabe kuyaripo kodwa nje vele ingqondo yabantu bezimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane i-40 years iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumba ukuhlala kahle kwabo lalokho abaya kuvokela usizi baluchiye ekhaya bahambe njengabantu abakholisayo yikubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni
ngokubona kwakho impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023
ye nga ngabe be ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu ngokuba nga ngabe iZANU-PF lokhu iwina ama-by-election wona la kubapha intshukuntshu lokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina kube sekusenza laba abasekela i-opposition amaqembu aphikisayo baphelelwe yinziyo baqalisa ukuthi lokhu kawuncedi okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane kube sekusithi laba abasupporta iZANU-PF baphume ngokuneke ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho ngesiphisa kuthiwa kule psychological effect
lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo udlakela oluqhamuke eHarare ngomgqibelo lungaba lwabangelwa ngabecele liphi lo umbuzo ngosuvela kulandela imbiko yesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda othi okunengi okwenzakeleyo okuthiwa kwenzakale esigodlweni sebandla akusiloqiniso sixoxe la uSibanda saqala ngokumbuza ukuthi kanti kahle kahle kuyini okwenzakeleyo
okwenzakala ukuthi isigondo sethu sihlaselwe ngabantu akade bezithi bona basuka kubandla likamama uMakhuphe bephethe amaphepha abhalwe lokho sizwa kuthiwa baxabane labanye abantu bengakafiki lapha ekuhambeni kwabo bafike banyathela omunye wabantu abathengisayo phandle lapha basebexabana bengakafiki lasesigodlweni se-MDC kodwa bekungasi bantu abaphakathi kwe-MDC laba ababonakale etown ngabantu akade besukela e-Africa Unity Square lapha belomhlangano khona umkhokheli wabethiwa nguMashaya waye ngumuntu we-MDC kudala umama Makhuphe engaphumi kubandla kodwa akase ngumuntu we-MDC labantu akade labo asebantu abasebenza lebandla le-MDC
kanti manje kuvele ngapho ukuthi ixuku lona leli ngelisekela umnumzana Douglas Monzora
amanye amabhakana akade bewaphethe besithi wona bafuna ba ukuthi bandla lethu le-MDC lesigodlo kube isigodlo sikamama Makhuphe lo mnumzana uMonzora
yena uMonzora like lakhulumisana laye na ngalolu daba njengebandla
sithe yebo-ke ngoba ubekhona kumhlangano we-national executive engibona ukuthi yikho kade kukhangelwe yilaba abantu kade bebuye ukuzowenza udlakela bebefuna ukuyangisa ibandla le ngoba i-national executive ibihlangana khona ngaleso sikhathi izolo ngakho sithi sifuna sokuhambe njalo abafana kumbe singathi abesintwana be-MDC eyethu bese becaphuke kakhulu ngalolo daba umkhokheli webandla upresident uNelson Chamisa wasesithi umhlangano siphela uba uMonzora angaphumi ahambele ngaphandle ngoba kungazakala ukuthi abantu laba bebexosa ukuthi bafuna ukuzindawo wasemnika abantu abathize ukuthi bamkhangele bameluse singathi ngamakati aze abe sendawona afisa acabanga ukuthi khona yena uzabe sesafe ngalokho upresident Chamisa kalisenanga labantu akamonzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe uMonzora ekuthini mhlawumbe kungaba nokucabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC
lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare asenelisanga ukuxoxa lo nkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le-MDCT kumbe ezinye iziphathamandla zebandla lakhe kodwa sizaqhubeka silokhu sizama ukuthi sibaphe ixesha lokuthi bakhulume elabo icele ngoba iStudio 7 ayisekeli hlangothi. Izakhamizi zentepe eGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphe umsakazo wentepe community radio station ilayisensi yokusakaza ngokuphangisa, zisithi zithwele nzima ukuthola imbiko eqakathekileyo ngenxa yokuthi amagagasi emsakazo kahulumende eZBC engafiki kibo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele lapho inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ithakazelela usuku olwadlulayo olwe-International Day for Universal Access to Information emkhosini oqhutshelwe ezitolo zentepe ngomgqibelo. Intepe Community Radio Station sile minyaka elithumi yafaka isicelo sokusakaza kuhulumende, kodwa kuze kube lanamuhla ayikayiphiwa ilayisensi. Lokhu sekudala ukuthi iningi lezakhamizi leqiwe imbiko eqakathekileyo ngoba amagagasi emsakazo kahulumende engafiki endaweni eziningi kulesi sabelo, okudala ukuthi iningi lihlale lisemnameni ngalokho okwenzakalayo. Umnumzana Albert Mdlongwa yisakhamuzi sentepe uthi sesiside isikhathi belindele umsakazo kaZulu.
Isikhathi eside iminyaka sicela ukuthi okwamashi akutshintshe kuphangise kubuya sisakaze lapha entepe ngoba sekule minyaka ekhona 7 konke lokhu ongakade sikubambe sicela ukuthi kube lethu la sizilele lethu ngoba isikhathi eside sishove kakhulu sicela ukuthi uyayiphangise ibuye.
Esinye isakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda uthi umsakazo kaZulu uzanceda kakhulu kwintuthuko yesigaba njalo uzadala ukuthi kube lula ukuhanjiswa kwembiko ephuthumayo kuzakhamizi.
Aba kithi uhulumende uyasizwa siwanikwe lawa malayisensi esiwakhalelayo. Akula ngozi nje khona ukuthi umuntu athole ilayisensi yokusakaza. Njengabantu siyayicela le layisensi ukuthi sisakaze sikhulume indaba zethu sithuthukisane sisiya phambili.
Kansila kawa 13 umnumzana Phineas Maphosa obekulumbuthano uthi laloba sesiside isikhathi belinde ilayisensi yokusakaza akusenzi ukuzatshwala ukuthi bayithole.
Ivela khatshana ngohambo lwentepe community radio station ifikile ekuzinga lokuthi siyathola manje ilayisensi. President ukonfirmile wa-afema ukuthi he is now giving ama-community radio stations ama-licenses. It's from the president himself siseseraton erenbow towers kwebu-ar.
Umqondisi wenhlelo zentepe community radio station umnumzana Velozondo uthi owathesi lomsakazo usebenzisa indlela ezithiyeneyo zokuhambisa imbiko ezivalisa iWhatsApp ukufinyelela kuZulu besalinde imvume yokusakaza kuhulumende.
Uhulumende ukhanya uhudula inyawo ukuthi asinike lawo magagasi ukuthi sisakaze. Okwamanje siyasakaza ngama WhatsApp lama bulk SMS lokufaka nje emaphepheni ama flyers esebezwathumezela ebantwini njalo okunye sikwenza ngama community meetings. Uma singathola leyo license abantu besigaba bazathola information ngesikhathi bebesifuna ngaso.
Inhlanganiso yomanyano yamazwe e-United Nations ithi kubalulekile ukuthi amazwe onke jikelele athuthukise umtshini ohambisa imbiko emaphandleni ukuze izakhamizi lazo zenelise ukuthola imbiko kanye lolwazi kalula. Uhulumende wakuleli usanda kuvuselela uhlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ ngemva kokukhethwa kwamalungu amatsha azalawula umsebenzi wokunikezwa kwabantu amalayisensi wokusakaza. Kusenjalo abagatsha lokondliwa kwezifuyo abe-Agritex bathi liya liqonga nsuku zonke inani lenkomo ezibulawa indlala kulesi sabelo njalo sezedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8,028 inkomo esezifile iningi lazo eBedbridge laseNsiza. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikonhlamba entepe ngu-Albert Ncube.
Ezinye izalwane zakwele South Africa zibikwa zisithi abadabuka eZimbabwe kabagezi njalo balephunga. Enkundleni yokuxhumana eTwitter lolu daba solusabelele abanye abadabuka eSouth Africa besithi kumele bafunde ukuthenga amakha avala uhlofu ama-roll-on ngesiNgisi abavela eZimbabwe. Abanye njalo bethesa izalwane zeZimbabwe ukungaxubhi okwenza banuke umlomo. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe unkosazana Victress Mathutu ongumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo sambuza ngodaba lolu.
Angithi vele lapho esihamba khona nje kuhleli kunekulumo ezingathithithi phecelezi ezihleli zisichothoza yinto esihlangana lazo mpela. Kodwa kungasikho ukuthi bakhuluma iqiniso ngoba ngesinye isikhathi basuka nje basuke umuntu ombonayo ukuthi akanalo lelo phunga njalo uyifakile ngaleyo roll-on nawe ma umbheki lithole ukuthi hhayi ayikho le sizathu esingenza bezele ukuthi lo muntu unephunga leli likabake litsho.
Akula ngitsho suke wamuzwa ukuthi ule phunga.
Ngingathi umuntu singamuzwa ukuthi ulalo lelo phunga kungasikho ukuthi ngoba umuntu ubuye eZimbabwe laba abantu ababuye South Africa sometimes unokuthola ukuthi ugibela nabo etaxini ubuye South Africa ukhuluma le language yala na ulalo lelo phunga likhona ebantwini ngoba kuvela abantu sometimes abanye abawasebenzisa amaroloni but akukho ukuthi kuthiwa laba babuye endaweni enje iba bangawasebenzisi bonke nje abantu bakhona nje yonke imihlobo kukhona laba abaleleyo nyama wokuthi abathanda amaroloni noma omunye umuntu usuka nje ele phunga lomzimba wakhe nje natural omunye umuntu umzimba wakhe nje le phunga elingajabulisiyo. So akoda kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle wonke umuntu nje sekungaba yiwuphi umhlobo nje ukuthi kuphume umuntu olaleso sifo sokuthi angafaki roloni noma vele njelesifo esinatural emzimbeni ukuthi umzimba wakho unohlofu into ezivana nalezo.
Emlonyeni khona-ke akula osuke weza ukuthi hayi umuntu uthi yena ujombe okokuthi-ke uye kenelisi ukuthenga umuthi wokuxubha amazinyo evele ngumuntu odabuka eZimbabwe kuyatholakala yini khona?
Lala isimo sibi lapha eSouth Africa abantu baphila ngaphansi kwezimo ezinzima okokuthi akumangalisi kuyatholakala ukuthi uthole ukuthi umuntu akawutholanga umuthi wokugxubha amazinyo hayi ngoba akafuni ukuwagxubha kodwa sometimes isibade sokuthi umuntu akanayo leyo mali yokuthi ayithenga leyo toothpaste agxubha amazinyo into etholakalayo ngenxa yesimo somnotho abantu abasebenzi impilo inzima iyakwazi kuyazi ukuthi kuswelakale izeswelakale leyo mali ye-toothpaste angeke uzumsole umuntu uma yethi umlomo wakho unephunga elingekho right ngoba akayitholanga imali yokuthenga i-toothpaste ageza amazinyo akhe leyo into etholakalayo njalo singeke siyivike ngoba nxa isimo somnotho singavumisi ukuthi umuntu ayenzeni.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu olwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lunye, siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana J.Z. Simana Mpofu, othi okukhulunywa izizalwane zakule South Africa zisithi abeZimbabwe banuka amakhwapha ikuba phoxa nje kungela qiniso.
Kungaba liqiniso yephinde kube ukuthi nje kuzondwa kwabantu futhi ngoba kakhulu nama-taxini lama-taxi esihambakayo i-public tax ngayenzeka kungabethi abantu beZimbabwe kabagezi abantu beZimbabwe bantu kuningi nje okube kukhulunywayo futhi kube khona abanye nje ababonakala ukuthi hhayi amazi abawathandi kuya ngesimo isimo kwabanye abantu khaya sezima kakhulu ngoba abanye abantu sababona abakandawo ukuhlala esibonakalayo lapha lala khona vele la lapha abonakale khona isikhathi esiningi indawo ezingekho clean ukuthi so kunobunzima obukhulu abantu ababhekene nabo kusiza ukuthi umuntu ufikele kuphuhlala ngathi kodwa impilo inzima kwabanye abantu laseSouth Africa la.
Okokuthi yimpilo enzima na kumbe ngabantu asebazitshela ukubana hhayi imali kumele iye emlonyeni kuphela?
Bakhona abantu asebadelayo bakhona abantu asebadelayo impilo yabo asebezitshela nje ukuthi khonokho kutholile ngaleso sikhathi akwenzaleso sikhathi ku-right so ngabantu abengaselandawa nekusasa akhoya bengaselandawa lokuthi yena ebantwini ubonakala engumuntu onjani kasakhathale ngalokho so impilo of course izima siyakubona kodwa-ke isikhathi sokugeza abanye abantu vele kabanaso totali abacabangi nje kodwa-ke hhayi asiyo into etholakala indawo eziningi abantu nje abambalwa kube ukuthi ngone kusodwa kwabantu yesizwa sicho kodwa hayi kukhona ukuthroka lebantwini kakhulu labantu abahlala bebanengi laba bahlala ama groups ngoba thola ukuyisquad mathu kuyisquad camp bahlala khonapho lendawo yangkhona bahlala ama plastic nabanye bangkhona abanye bahlala ngaso ma bridge abanye bangkhona bahlala ama cities ngidropping ngathi ama cities lana hayi nje kwa ala man ala geta kunanto ekhona umuntu uyangena ebusuka la mina phuma epark ayithwelele park smile angalishona abuye siyangene khonapha nabe so indawo ezingazo lezo yikotholaka kwantanje alabo ukuthi bathina sibe nikela abantu ngendlela engalunganga.
Bona abadabuka eSouth Africa bakhona yini abalephunga njengalabo abadubekayo beZimbabwe?
Ya bakhona eSouth Africa laba abadubeka behlupho olunjalo abangenandawo ezibonakalayo abahlala kuzo ngoba khona amanti angadluliyo ePretoria lapha bethu kunabantu ede bebabulala labo bantu indawo bakhona amaphoyisa bayilandela ngathi bacina bebabambela abantu asazi kodwa-ke besukula abantu ede behamba belandela abantu abangenandawo zokuhlala bebabulala ebusuku bebabulala ebusuku bebonakala ekuseni ungangena ethawni ngathi esePretoria kunje sona mesayini kakhulu ethawni uthele emavarandini amaningi amabhilidi amaningi bendlele abantu ana balele khona manje kathi sebelele sokunje so emavarandini amabhilidi amashop amaningi then mayelanga liphume ekuseni bayaguqa ingozi akuthi zifihle obhaza akuzibona emini.
Lo ke ngumnumzana Jays esemanampofu esinye njalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa sikhulume laye ecingweni ekhona le eSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi eyomnyaka ozayo. Leli phephandaba lithi lolu luhlu lukhangelelwe ukuthuthukisa amafekitali ngoba uhlelo lokubopha amabhanti obe oluthiwa yi-austerity ngesilungu soluyekethisiwe nguhulumende. Iphephandaba leSouth Africa eliSunday Independent lithi ucubungula kokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengumdlali wenguqu kukhomba ukubana amapholisa afuna ukucitsha ubufakazi ngendlela yokuvikela omunye. Leli phephandaba lithi uMeyiwa kukhanya wabulawa ngabantu ababesendlini ababalisa oyintombazana yakhe uKelly Khumalo unina lezinye izihlobo ezine hathi izigebengu ezangena endlini zambulala njengalokhu kade kucatshangelwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina engucelayo ngicela basitsheke ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenze ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga eZanzibar ayifakelanga ikhanti. So ke sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona bona labo mnangagwa laba labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje. Ngabe kuthiwa bayavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli sebethengise labelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho lisilizwe nezi angakwazi ukuphatha kahle izwa zeZimbabwe ngcono kakhulu ukudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu be-Studio 7 lathi sinesikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze besithise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazalisize yethona begibele izinzisa besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele bekwamusha lelizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhitshwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-sanctions apha ngoba babe vele benzela yena lo mgaqo ukuthi bekwamusha lelizwe. So yona iZANU-P F ma ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa lelizwe kayikhiphe yena umnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU ngoba usasemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheyo angakwazi ukuba lesizo but lekhiphe laba abantu abadlala bonke banabamuzi lizwe
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka kuthwele nzima, kuthwele nzima elizweni labantu lapha. Khathesi bavota sobaza sidudula, siyajona sigcwela amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnankakho mina bengimcela umnankakho ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lochamisa abakhulume lochamisa umfana olejwabu lemali ngoba nxa bengakhulumanga lochamisa akula nto ezahambe ezimbabwe khonapho abantu sidala sidubeka kuphela so siwakuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa ubusa bani abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalama nesi kungalama doctor siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi langikhona basiphrintela amaphepha bathi imali umthuli incube sezionele i-CV yakhe sezionele umsebenzi kathesi iqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption ngelinye ilanga madoda we will hold you accountable ngelinye ilanga madoda izathwala nzima ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphasi manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU PF kodwa evelele isela wasitshontshe iZANU PF ayizange imlandeli emthathele wonke amaplazi lawana ngona thi alandela siwathathe lizalunga
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp lingakhohlwa-ke lingasithumela amazwi enu ku-plus 1202 465 0318 kundaba zeMelika ukwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho edale lePhalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu sokuzenziwa emphakathini asebephe ubufakazi bebesipha lobo bufakazi edale lePhalamende phansi kwamakomidi achiyeneyo kodwa kusukela kuyona le iviki sokuzatshengiswa kubo mabonakude uZulu azibonele. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi isakamuzi seMelika yena idabuka eZimbabwe.
Ya ngibona ngani kuzabenza batshintshe ingqondo especially abanye bangikhona kodwa kula abanye vele abasoze batshintshe ingqondo lanxa sokuthe ngibona ngani kodwa kuza laba ade besemngceleni wokuthi kungabe kungamanga kungabe kungasoqiniso kungabe kuyinto yokuphekwa bangatshintsha ingqondo kodwa kuzaba khona laba abavele abamsekelayo kuze kuyefike ekugcineni basoze batshintshe
manje ngokubona kwakho kukhona yini esizakuzwa okungabangela ukuthi abantu bethi impela kumele uTrump asuswe esihlalweni kumbe ikhona okwesesikuzwile kuphela
yeah asazi ukuthi ukhona lo ndoda owayengukuTrump lo aqalisa noTom Bolton lo asazi ukuthi uzabuya lani ngoba layo kukhanya ezimisele ukuthi afakaze kwelinda so ngabantu ababe kuTrump so kutho ukuthi ubufakazi babo fanele kube ubufakazi obuqinileyo nxa abuya lezinto lobufakazi obuqinileyo njengoba eseduze likamongameli kutho ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuqhutshwe isiqhubo sokuthi kube le impeachment
siyezwa kuthiwa abebandla likaTrump elama-Republicans bathi labo kumele umamangala yena lo kuthiwa ngu-whistleblower kunye lo mtaka mnumzana Joe Biden labo baphe ubufakazi kungakuyindlela yokuthi bavike na ukuthi uTrump athoniswe kumbe kulesi sindo okukhulunywa ama-Republicans lokho
kusobala ukuthi bona ama-Republicans umdlalo asebewudlala lapha sebefuna nje kuqagela nebhora ukuze kungakhanyi lokho ukube okwenziwa ngalowo mangameli ngoba kukhona futhi asebesithi bona le into vele yinto sebefuna lokuthi kuhlaziwe indaba elethwa ngama-Democrats ihanjiswe ekhothi la kube licala futhi khonoko kwenza khonoko ikhonoko kumangalela uTrump kube licala khona ngokwakhe angithi yabona so sebefuna nje ukuthi kube kuqagelana ibhora kodwa ke umongameli uwenza isisindo saloko ubukamongameli bungaze babonakala
Alo ke ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ube khuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30 libe lelangelihle. Igama ngu Chris Gandhi.